zaziwe ngokuthanda kwabo njalo bebekholisa umkhosi wonke lo uqutshwa. Ngakho ke into ejabulisayo sibili leyo. Sibone njalo le nkokheli zamanye amazwe ezidlula ezisikhombisa ebezikhona la, okutshengisela ukubana ke lokhu kuyabongeka kakhulu njalo ke into enhle kakhulu ayatshela izweni leZimbabwe kuphela kanti le Afrika yonke.
Fayayo, ungathini ubona njalo umkhosi walamhlanje?
Bengibukele ku-TV Dube, ngenjongo yokuthi ngizakuzwa ama-pointers ukuthi kathi ilizwe lethu lisuka lapha liyangabi from isitiki sikapresident. Kodwa engingakutsho kuye ukuthi hhayi ngilokudana kakhulu ukuthi hhayi eqinisweni ekulaleni isitiki sami eqalisa wazokayakea aluzange ngibone into entsha upresident akade sitshelayena ukuthi ilizwe lethu liyasuka njalo ebunzimeni lisiye kukhanyeni. Lapha ikhuluma ukugxila kakhulu ugxile ekubongeni i-Africa wagxila futhi ekuthethiseni i-West ikakhulu i-Britain le-America okuyizinto mna engingaziboniyo ukuthi zizinceda ngapi. Ugxile kakhulu kwi-indigenization tuwe okuthi kakhulu ukuthi lokho ekhuluma khona tiyana beyokhuluma kudala esingaboniyo ukuthi thina kunceda ngani i-ordinary citizen yeZimbabwe. Okuqala akazange besitshele ukuthi kulokhu asebekwenzile bangaka abantu kobulawayo emat-north emat-south kwezindawo asebesizakile esikwaziyo kuphela ukuthi kwi-indigenization process yabo kule ngongonelo ezinkulu ezane ezilokhu ezibhizi dosa ama-kampani zibamba zifaka konke zisayikho. Okunye futhi esikwaziyo ukuthi okunganceda iZimbabwe lapha yikuthi kube ne-foreign direct investment. Angizwanga ngitsho lutho mbono ngitsho i-one awukhulumileyo umongameli ukuthi kuyini njengelizwe esisebenza okuzasenzeka ukuthi sidlelane kuhle lamanye amazwe sithole i-foreign direct investment leyo.
Yes, ngenisa uNgwenya khonapho baba Ngwenya uyazizwela lawo ungathini?
Ye, ngiyamuzwa umnumzana kodwa into engifuna ukumkhumbuza naye ukuthi lokho kwe-foreign direct investment nje siyakuzwa bekukhuluma kodwa abakukhulumayo bakhona bathi imali yona leyo izasuka ngaphi kuliphi ilizwe nxa sikhangela amazwe ayentshonalanga wona lawa khathesi kwanje wonke bayakhala akula lizwe lile mali abantu imisebenzi ayitholakali khona ngale amazwe nalawo ayatsha. Kodwa nxa sikhangela njalo kuqakathekile yini ukuthi sithi kuphela i-foreign direct investment singakhangela ukuthi-ke imali emnothweni welizwe lapha ikhona ezayenisa ukuthi abantu bathole-ke ukuphila kakuhle ikakhulu ontanga. Ngakho-ke ngathi ngamafitshane i-indigenization leyi abantu abafana nomnumzana lo bengaphongi kuyisola ngokuzwa igama bengazama ukudingisisa lokuzisa ukuthi ihamba njani. Into ekhulunywe ngumongameli welizwe yiyo sibili into esebenzayo, hathi ukuthi sigijimele ukuzwa lokho esijayele ukuzwa kumbe ngamanye amazwe sithi kuthiwa yikho kule ngqondo ngoba okwethu awukazukuze kwelinye ilizwe sicabanga ukuthi akula ngqondo. Hathi bakhona ontanga ungadinga kwi-intanethi ukhangele kuma-websayithi awe-indigenization lawa uzathola inani labontanga laba abathola usizo usuka kumali yona le.
Ye, nansi impendulo yayizofayayo ngamafitshane sibili ngiyakunika 10 seconds akumpendule sizo.
Kuyakhanya ukuthi hayi uhlelo lwabo izimi layo umnumzana kalomcaceli sibili ukuthi ukuhamba njani.
Ye, nxa sesikhangele-ke efayayo kukhanya ngazani kubuye ke iziphathamandla zabohulumende ezingaba-ke isikhombisa bekukhangelela ukuthi kubuye 40 kambe ubona ngazani kuhambe njani khona?
Yinto kade siyitsho thina abangeduba ukuthi kambe uzuma ngendlela asebenze ngayo ngakuthiwa usewufezile umsebenzi besicabangela ukuthi hayi iZimbabwe ye-priority uzakuba khona kodwa simbonile kabuyanga uthumele uMokyandi. Sibonile futhi upresident weMalawi laye futhi kade kuthiwa hayi uyayisapota sithi kodwa hayi laye kabuyanga laye. So yikho esikutsho thina ukuthi hayi yindaba abantu labo kuthiwa bayabasapota yibo abangabuyanga bonke bona laba uKhama laye futhi simbonile kabuyanga kusho ukuthi kuyasolisa bona bahamba besitshela khona emanyuzepeni lana lama-TV-ni ukuthi hayi i-Afrika yonke ibhend bona abakho sibili ngapha ngemva kwabo.
Ubone njani udaba lolungwenye?
Ye, nxa umuntu ebambekile ethumele omunye umuntu kuyafana lokuthi nguye obuyile abantu bazadinga khonokho nje ulutshwane owokuthi uzibande ozibane kabuyanga kodwa yena edumeleke izithunywa zakhe. Kusho okugcwele ukuthi ukuthumela kwakhe isithunywa yikubuya kwakhe nxa ebambekile-ke bona abanje abathathu esingathi-ke yibo yini bodwa sibone inkokheli zamazwe zibuya lapha lakanyekile labo ababathumele lalabo-ke abakhokheli abamazwe ababekhokheli kudala kwamanye amazwe sibabonile labo siza ngobuningi babo lapho.
Khonapho-ke baba Fayayo, vala ngamafitshane uthi ukambe eleZimbabwe limumetheni?
Singacabanga ukuthi okuqakathekileyo Dube ngamazwi engxenye akhulunywe ekuqineni okuthi hhayi kuqakathekile ukuthi okokuqala singakhala nokuningi sibe kwathi sonke singabantu beZimbabwe ngasikhuluma sikhulume singamaZimbabweni kungabi lo munye ukuthi mina ngakhuluma okunye ndithumiwe ngomunye umuntu ecanga ukuthi mina kangikwanisi ukuthi ngizicabangele kedwa ngikwanisa ukucatshongela abanye abantu kuphela. So yikho okuqakathekile khonokho ukuthi sibe kwasi iZimbabwe yethu sonke akula munye umuntu ofana ukuthi eliZimbabwe yakuwedlula abanye abantu ngokuqala kwesithu kuqhakathe ukuthi ngasiza ama policies Dube senze ama policies aza benefit ama ordinary people hayi konke ka benefit abantu abantshontsha from 1980 bebe yoroke entshontsha nsuku zonke nsuku zonke so kungakho ukuthi siyamuva siyaphambili nje kanti kuphansi sihlazile ukuthi hayi ubucorruption kasidileni layo ngoba kula bantu abangamasela esikwazi ukuthi lakatheso lokho efuna ukutshontsha akungela abangela mbono emija ngitsho
Vala Ngwenya
boneke lezinye inkokheli zitshengisela ukusekela kwazo ukhetho lolwenziwa eZimbabwe kanye ke ngathi ke la konke okwenzakala elizweni leZimbabwe okuyikho phela okufunwa ngabantu abeZimbabwe ngikhuthaza abantu abeZimbabwe ukuthi simanyane sibambane siqhubekele phambili simanyene sibumbe i-one party state iMDC akusela Siyabonga kakhulu sifisela ke inhlanhla umongameli welizwe akhethe uhulumende ozahambisa leli lizwe phambili sithemba ke labo ke abakhethiweyo ukuba ke ngabaza simela kudala lephalamende bazaqhubekela phambili laba abazangena kucabinet basebenze umsebenzi bethuthukisa intando kaZulu ubusela lobugovu hatshi asibufuni ngiyabonga